Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo mhlaka 8 kumabasa 2018 kungesonto ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuqala kubonisa khona ukuthi izizane ngokwayo ngendlela eyabuza ngayo ilizwe leli seyafana nalobuthakathi. Okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo.
Ukufuthelana phakathi kwecele leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Kuyaqhubeka amacele omabili esethesana umlando wokusetshenziswa yizanu PF.
U-S Group ngokwayo yona i-attacker kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisi ukuproducer something i-economy.
Silenxoxo lodokotela ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni ye-human papilloma virus. Osenetha beMelika basukile eZimbabwe lamhlanje ngemva kokuhlangana leziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo. Silempumela yemidlalo yeCasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weLebotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe kusasa uyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ungene kulesi sikhundla mhla ka-1 kulinyanga ngemva kokuchiya umbuso kukamnumzana Ian Khama. UMasisi loMnangagwa bakhangelelwe ukukhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. UMnangagwa yena uke wethekelela kweLebotswana kumalanga edluleyo. Iqula lamalunga etale lePhalamende laseMelika ebeliseZimbabwe lihlaziya umumo wezombusazwe ligqibe uhambo lwalo namuhla ngemva kokwenza imihlangano loMongameli Emmerson Mnangagwa. Kanye labakhokheli bamabandla aphikisayo agoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Walsh Mencube. IMelika ithi kumele kube lenguquko kundlela izanu PF ebusa ngayo ukuze idlelane kuhle leZimbabwe. Kusenjalo isiphathamandla somanyano we-European Union esibona ngobudlelwano phakathi kwalumanyano lamanye amazwe. Umnumzana Neven Mimika ufike eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana leziphathamandla zikahulumende. Amazwi athi uzibani usetshenziswa izanu PF kumbe usethengwe izanu PF avamile kakhulu kubandla leMDC nxa kuthe kwaba lokwehlukana kwemibono. Ekudabukeni phakathi kwaleli bandla ngo-2005, ababe kucele likamnumzana Morgan Tsvangirai bethesa umnumzana Walsh Mencube icala lokusebenza lezanu PF. Kwaba isona leso njalo kumnumzana Tendai Biti labanye ngo-2014 ekuphumeni kwabo ku-MDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba nonyaka kulandela ukudabuka phakathi njalo kwaleli bandla. Abecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa bathi unkosazana Thokozani Khuphe uthengwe yizanu PF. Abasekela uMakhuphe labo bathi uChamisa ludlawu lukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ubuqotho bako konke lokho asilabo njengomsakazo weStudio 7. Kodwa esikwaziyo ikuthi ukwethesana umlando okusebenzelana lezanu PF nxa abantu bethe bangavumelani ngumkhuba ogxilileyo ku-MDCT. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi kungani.
Okuqala kubonisa khona ukuthi izano ngokwayo ngendlela eyabusa ngayo ilizwe leli siyafana nalobuthakathi okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo nxa umuntu efuna ukukuthuka efuna ukukuthethisa ukubiza njengesisebenzi kumbe lesisebenzela insezane kodwa okunye babugandi okuqakathekileyo ukuthi abantu bemabandla epolitika bakithi abaphikisayo kumele bazifundise ukujulisa lokwelula umqondo bafunde lo mkhuba wokuphikisana liphikisane lize livumelane besenza njalo bephosela inyoka yezani yona le ephilayo bona abantu bezani bayabuthana balungiselela ukhetho ngakho ukubizana ngobuthakathi akukaze kwanceda kuyafanana lokhokhana kwezimuli ezingakaphucukanga ukuthi omunye engaphumelele okwedlula omunye ukuthi lo ophumeleleyo ungumthakathi uyathakatha yikho kwenzakalayo khonapha abantu abayelula umqondo bajulise imimoya wabo beke beyenza ipolitiki njengoba isenziwa bakhaliphe bafunde ukuphikisana kungabi lezifungo zamajoyi lokuthukana kuza kwenza ukuthi sinqobe enketweni ezizayo
ngezinye indlela uthi akula buchopho obujulileyo kweze politiki kuhlangothi lwamabandla aphikisayo
impela nxa bukhona ubuchopho obujulileyo kusho ukuthi kababusebenzisi kanti kuyini ukube siqamqamukana thukathukana siminyezelana sichithekana sisiya le kulokuthi sibuthane sibumbane senzeni itembeli lodwa elikhulu elingasoze linqobeke elingasoze lichayeke izampiya sesiya ukuthi singabantu banye siqala ukusebenza sonke sakhula sonke embangazweni susizwa ukuthi ubantu bana basakhulumisani sebafungelana ijoy abasabonani langamehlo kubangwani kufana labazinyela abaqala ukugwazana umkhonto bekhizinisi bhalabhala bengali wisiphazi sebehlebeli banga ukuthi ngithe umlenze ngowami ngithe umkhono ngowami ngithe inhloko ngeyami lalelo bhalabhala lengabanjwa babugandi yibuthutho obungakanani lokhu abantu bakithi abakabezifundisa ukuthi babuthane baphikisane bathukuthelisane nxa bethi kuselisana kodwa kungafungelwani ijoyi kuqhine kungasasebenzeki lo mbangazi wakhona ungasaqhubekeli phambili bawabanga kanjani amandla angabi khona ibhalabhala lingaweli phansi
khona ukuqamuqamuka kwamabandla aphikisayo la akuvezi yini Macaphulana ukuthi abantu beZimbabwe mpela umbuso bayawuthanda.
Ye isiko lonjani lezana PF elithi obusayo sengunkulunkulu njalo sebandlele libusayo selelungelo lokuhlukumeza abanye selelungelo lokuthatha umhlaba ufunayo selelungelo lokukhuluma ufunayo sokuthenza wonke umuntu afisa ukuba yinkokheli ngoba ubukhokheli ngendlela umgaba ukhande ngayo wabubonisa ngayo benza umuntu ohamba ngenyawo odla ithwala ophuza amanzi akhumbule ukuthi sengumdali emhlabeni so kuyakwenza ukuthi abantu bakithi baphithizele bagwenxane banyathelane bezama ukuthi lami ngilisembusweni khonokuyana kumele sikhule sedlule kukho kunikwa namathuba kwazakala ukuthi hayi singeke siyibuse sonke ngasikhathi sinye abanye bayahamba phambili abanye belandele ngemuva lokwesaba khonkanti mhlawumbe laba bangangena bazangena bengasaphumi njengoba kungaphunywa ngendlela ubaba umgaba asifundise ngakhona kumele abantu banikane amazopha banikaze amathuba ukwenzela ukuthi abanye basekele abanye abanye labo kusasa basekele abanye kunikwa namathuba kube mnandi kube nje njengalokho abakwenza ezweni leBotswana ukuthi kuyathiyelwana umbuso
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA ndebele ngomvulo volo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele
Ingcwethi kwezempila kahle zithi kuqakathekile ukuthi amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lelichumi lane ahlanjwe ijekiseni ye-human papillomavirus yona enqabela igciwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervix cancer. Uhulumende uzasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana la kusikhatshana esilandelayo. Sibuze uDokotela Mpumelelo Sibanda ukuthi imvukuzane yomlomo wesibeletho kahle kahle ihlasela abesifazana abeleminyaka emingaki.
U-age group ngokwayo yona i-attacker kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisa ukuproducer something kwi-economy or abantu abaproductive kwi-economy. So kaningi kubosisi abancane ayivamanga but ngokuba i-HIV siningi kwatholakala ukuthi nayo imvukuzane sisiba kaningi kubontanga kuma-20s uyithola kwesikhathi kuma-30s uyithola but ngokwayo yona yi-cancer eyandisa ukutholakala kubomama abakubo-45 nama-58.
Imikhuhlane eminengi kulezinsuku dokotela silobudlelwano obuthize. Umzekeliso iTB ihambelana kakhulu legciwane lengculaza iHIV. Igciwane lehuman papilloma virus lona galilawo umkhuhlane elilobudlelwano lawo elihamba lawo.
Umuntu uma nqa ele HIV engatholakala ele human papilloma virus leyo iyenza ukuthi umlomo wesibeletho ube lemvukuzane masinya as compared to umuntu ongela HIV. So i-progression from ukuthola i-HIV le to isikhathi umuntu okufuna kusiba umvukuzane womlomo wesibeletho it can take as little as 5 years. So kuyadingakala ukuthi umuntu nqa e-HIV positive ehlolwa ukuthi umlomo wesibeletho wakhe awula-ke mvukuzane kumbe sekuqala ukuba le mvukuzane yomlomo wesibeletho.
Ngaphandle kwe-injection ehlatshwa amankazana le, yiziphi ezinye indlela zokwenqabela leli gciwane?
Umkhuhlane lo kulesi wathi ngama-primary preventative strategies kube sokusiba lama-secondary preventative strategies. Ama-primary preventative strategies yindlela zokuthi umuntu engazivikela njani ukuakhwaya kumbe ukuthola i-HPV from the start. Njengoba sithe yona i-sexually transmitted i-HPV le kwabonakala ukuthi umuntu nxa engama ukwenza okwamacansi umntwana wesikolo engadileya i-sexual intercourse kuyandisa ukunceda lakho ukuthi engatholi this HPV virus. Kuzokusiba lezinto ezinjengokusebenzisa amakhondomu since i-virus le i-sexually transmitted. So kwabonakala ukuthi kungasebenzisa amakhondomu kuyareducer i-trans of transmission and then kube sokusiba lezinto ezinjengokusokwa kumbe ukucircumcisewa. It has been seen ukuthi kubobaba abacircumciziweyo ama-chances okuspread i-HPV they become lesser. So la yiyo ama-primary preventative strategies. Then ama-secondary preventative strategies ikhuluma ngomuntu osetholeke i-HPV singafisi ukuthi sicine iprogresse kumbe yahamba yacina yaba imvukuzane yomlomo wesibeletho. So isikhathi lesane ngasikhuluma ethi up to 20 years. Khonapho kule zinto kunama-test kumbe kule ndlela esingazenza ukuzama ukukhangela-ke umlomo wesibeletho ukuthi awukabi le mvukuzane.
Njengoba kuligciwane lemacansini lelido Dokotela Sibanda, kusho ukuthi livela kubobaba?
Ngeke ngathi livela kubobaba, but ngathi lispreadwa ngobaba.
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba ngomunye umkhuhlane?
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba imvukuzane esiyithi i-glans penis kumbe iphambi kwesitho sabobaba. But i-cancer le ayivamanga njenge-cancer yomlomo owesibeletho.
Ngaleyo ndlela akula sidingo sokuyenqabela ngendlela isidingo lesi esikhona nxa kusiza kubo mama.
Akula sidingo esinjalo but sokwabonakala futhi ukuthi ukunceda futhi ukureduce ukuspread i-HPV labo abafana abancane bengabenefita from i-vaccination uma nxa amankazana lawo ebenefita from i-vaccination. Amazwe anjengabo-America already anika i-vaccine kubafana lamankazana. Akusinto esanikwa kuphela amankazana ngoba sebabona ukuthi njengoba abafana labo bekwanisa ukuspreada kumbe kube yibo the main source ye-HPV leyo already ungamnika i-vaccine it means ukuthi yena kasoze ekwanise-ke ukuspreada-ke leyo HPV later on in life.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sibanda esixoxelayo ekobulawayo. genge lifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko.
Lo baba mkhulu babe lobola
usenziwe manje
kangelo kokobe
sicaba osekhutwini lamhlanje xoxa ngokuthi kudala phela umuntu wayesithi nxa engazali emulini yakhe indoda bemthume endaweni ekhatshana kakhulu ukuthiwa hambe edinga lokukumbe lokuyana ukuthi uphenduka nje uzokuthiwa umama usezithwele bese kubuya laba ofelokazi kambe basangenwa yini kulezi suku wothi ke ngihle ngingene kulaba sibacele ukuthi babuye lapha kulo baba ezwachisa sibanda uzobuya ke ubaba njalo Median Dube, ilinjani zihlobo zam?
Siyaphila ngapha sinazi kwelakho elika Trump lelo ngapha kuright sisiqhaza ukuchiselwa lakhe.
Yes, siyaphila kakhulu. So ulubona njani udaba lolu lokuchisa?
Udaba lolu ludaba oluchisayo ke nxa kwazi ke babazali ukuthi vele kudala kwakunjalo ngoba ngiyakhumbula mina umalumami ngangisemncane lapho umalume lo ke ukhanya ungena mntwana vele kusala kuthiwa base behlalile lo malumekazi okweminyaka elithumi ngoba ngiyakhumbula umama khona bayekhuma labo gogo kuthiwa ke umalume lo kumele athunyelwe khona likibo kamama emaXhoseni ukuthi akaye kayivakathi inyanga yonke wasala kukanti umalume omncane kuba omncane lwayo ngiyathathwayo sambona sethandana ngacheba mina ukuthi-ke kukhanya kule nto eyenzakalapha ngibone ngingena endlini kamalume kanti omama bathi akuthule wena ngemva nje kwesikhathana othi ephenduka umalumekazi lo kukhanya ke sezithwele kodwa hhayi ngangazile uthi ukuthi kuhamba njani ngaphomba ukubana ngase nginanzile ukuthi hhayi kwakwenziwe ngabadala kwenziwe ngakomo ukuthi lwana umuntu asale esebenza lapha ukuzazalisa
ye kodwa wagcine ezithwala yini kwahamba njani
ye wazithwala zile ukhona umntwana wakhona sengiwokhulileka kathe sengibaba okhulile kakhulu
ye siyamuzwa lapho uchisa uyakhuluma singazi ukuthi umpostoli silayini apostoli Midian Dube ukhona echingwane
ntelelethiwe kunjani
siyaphila kakhulu akutsho ke udaba lokuthi kwakuhamba njani vele
kwakunjalo duba ngithi abantu bebehamba ngenyawo so bebehlala phansi abadala bakhulume wena ungatshelwa bathi-ke namuhla dube sokuyingozi enkulu kakhulu akusavumi izinto esezibulala abantu phandle ziningi uzomthola umntwana lowo mkhalelayo but uthole lani okunye so lisiko elaliright ngesikhathi sakhona but not manje and futhi mbona lalilisiko elaligcine ekuthini abantu babazange bazwisise ukuthi abantwana bayisipho esivela kuNkulunkulu umtshado ukuba labantwana yibonus but umtshado ngowabantu ababili angithi singaya kuMatthew 19 sibale from verse number 4 uthi ngalesi sizathu undoda iza kushiya yuni baba lo nina inamathele kumkayo ababili kabasebabili kodwa sebebanye ngoKristu Jesu so abantwana bayibonus kunje ngokuthi lokho umlimi akunikeze khona angakukhulisa angakushiya kunjalo
chisa isiko leli kalisasebenzi kathesi
abantu bakulezi nsuku abasavume angazi umbe yi-civilization angeke avume kathesi umfoweni ngadwake asale-ke elala lo unkosikazi wakho awungeke ukuvume lokho lami nje ngingumfoweni angeke ngikuvume lokho abantu sebengazi sebehlakaniphile esingathi i-civilization
yes thathe-ke umama usamantha ukhona ecingweni lapha samantha kunjani mama
uyaphila ba unjani manje akusenziwa impilo esiphilwa namhla ayisafani nempilo besiyiphila thina kudala manje sokunezinto eziningi abantu abazibalekelayo like umkhuhlane angeke zithathe mna wakho umlethe lapha ekhaya wena ukuthi abuye azokuzalela abantwana kungangcono ubaba wasendlini ahamba ayethatha omunye umfazi rather than ukuthi uthathe isemiti yakho umlethe lapha ekhaya ngeke kuvume lokho
ungenza njani ukuthi uthole umntwana ngamfuna manje
hayi kungangcono ubaba wasendlini athathe omunye umama ma kuukuthi esadinga umntwana kunokuthi ngithathe umntana kithi ngoba ngeke ze sihlalisane kahle lapha ekhaya
umkakho engabhubha ungangenwa ngumna wakhe
hayi lezi nsuku akusekho ngeke ngingene ngumna wakhe mina kababa wabantu abami cause okokuqala uyabe engazi ukuthi ubaba wabantu abami ubulewe yini and then okwesibili umama omncane umfazi kababa omncane angeke aza kuvuma ukuthi indoda yakhe ibuye izogcina abama abantwana nabakha abantwana
ngiyabonga kakhulu-ke baba ezwachisa sibanda lo apostle Midian Dube mbonga njalo lo nkosikazi Samantha asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGift Dube
siye kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike
Yigu
ukudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumayikhobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Josphat Mzaca Ngulube. Ngulube, ngeviki edlule ubukhuluma ngamathuba akho okunqoba. Masiqhubekele phambili ke mnumzana. Masithi usunqobile usulunga ledala lePhalamende umele isigaba seBulawayo South. Ukhangela ukuthi uzakwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zaleyo ndawo?
Ngibona project amaningi ngoba mina ngathi njengo team umzaca yasimelele ukuze sibe seofficeini kuba ukuthi ngize kuba ngempu zesikali sokusebenza sesenzile into eziningi sinetsa abadala support yesikolo bafisa sibabokuneni sengucela ezimali ngicela imali yokuthi sibe campaign ye mosquito ngicela idipa ngicela imali ngicela idipa lokuthi siphele abadala imosquito baluma every kodwa into engizayenza mase ngqobile iBulawayo South 2/3 of the industry eBulawayo is eBulawayo South. Into ekhipha abantu iziningi lama youth angasebenziyo that involve drug abuse, alcohol abuse. You cannot arrest them for smoking in Mbanje, for marking, but what we have to do, we have to arrest the cause, which is the unemployment. Thina nxa sinqobile kumbe kusiba lotshintsho kungena i-government ezabisa ama-investors babe bazovula amakampani lawo, thina okokuqala njengomntwana weBulawayo South okwaziyo ukubala o-understand izinto, there is what you call i-quota system in Zimbabwe, ukuthi if there's employment or if there's any resource in an area, the locals are supposed to be the first beneficiaries. Sengibhalele i-railways, ngathi railways senisayinile i-contract le company le yama-wagons lesto senisayinelayo, besicela ukuthi iqale ibisele abantu labamise emsebenzini i-railways lingasokuntengantenga songasahambi kuhle, liphinde lichathe ama-locals abantwana beBulawayo South sizinde Chabalala Statue BG Southwest Bellevue Newton West khona phana eduzan ngoba i-railways nge-ipilithi, the company is theirs but the territory is ours.
Uke wathi abantu abadala are a fountain of wisdom. So masixoxe kancane ngale movement hashtag generational consensus. Abasakhulayo besithi sokuyisikhathi sethu ukuthi singene lathi ezikhundleni zokukhokhela. Ubona ngani kuhulumende kumele kugcwale labantu abatsha kuphela na noma abantu abadala njalo abantu abatsha?
Abadala afundele khona ngabadala bekasazoni, but sifuna abadala abaqotho abaleqiniso abangasomasela abangasomgulukudu njengamadala esilabo kuhulumende, ngoba kathesi uyabona ukuthi njeyasaying this new dispensation, new era, there's nothing new in Zimbabwe. We are having an era from Umgabe. What we did, we removed a fridge in a house, then we placed a cooler box that doesn't have even ice blocks. Abadala, we need them. But we need straightforward people, because what you no longer want, you no longer want people who will come and teach the corruption the youngsters. We need abantu abadala abaqotho abangekho corrupt.
Usufakile isicelo sosizo ngalo mkangaso wakho. Wonke umuntu othi hayi mina isifiso ngilaso sokusiza umfana lo kumele ayephi ukuze athole ithuba lokukhulumisana nawe?
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwevuselela umoya. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sike sikhangele ukuthi kanti umuntu angaziphiba njani ukwenzela ukuthi angavumeli ukuthi ulaka lube yilo olumbusayo. Singabala laphana kuzaga ichapter ka-19 ivesi ka-11 uthi yena olokuhlakanipha uza kuphuza ukuthukuthela, oyekela isiphambeko uza kuba lodumo. Kutsho ukuthi indaba yolaka kumbe ngathi ukuthukuthela indaba sonke sesike sangena phakathi kwayo nxa ungumuntu. Kutsho ukuthi ulaka lona vele ngokwalo kumbe ukuthukuthela kumbe ukuzonda kwadala nguNkulunkulu. Kodwa into esekangathekileyo ukuthi uzibamba kanjani umbukusebenzisa kanjani ngasikhangela laphana livese ngiyibalileyo siyabona ukuthi iqhakathekisa ukuthi loba umuntu ethukuthela kumbe umuntu esiba lolaka kodwa indlela ozibamba ngayo iyo eqhakathekileyo kwabase Efeso uPaulo uyakhuluma ukuthi yena ungavumeli ukuthi ulaka lwakho lube khona ilanga lize liye jona kuthi ukuthi uyavuma ukuthi ulaka luzaba khona kumbe ukuzonda kuzaba khona kumbe ucathula ngolunye lutho kungaba khona kodwa ke ukuthi ukubamba njani yikho ke okudala umehluko okokuqala siyananzelela ukuthi kulo mhlaba esiphila kuwo ziningi izinto ezingasilethela ukuthi sizithole ukuthukuthela kumbe ngabasemsebenzini abanye abantu esisebenza labo umuntu angakhuluma ngendlela ekukhubayo eletha ukuthukuthela kumbe sithi labo abadrayive izimoto endleleni umuntu womchofa kumbe omunye umuntu akungenele ngendlela engayisiyo kumbe ngakhona uphakathi kwawo kumchofa umuntu awunyathela unyawo kumbe labo abathayeli bomchofa bengakhulumisani lawe kakuhle ekuseni ukhuluma njani nxa uphendukisela kibo ukuzonda wonke umuntu uyazonda kodwa uyakhetha ukuthi uqeda ukuzonda ujike isibhakera uqeda ukuzonda kumbe ukhuluma inhlamba uqeda ukuzonda uthethisane lomuntu lo kumbe uyamkhuza umuntu ngendlela ezayenza ukuthi umuntu lo abone ukuthi uphambanise kanjani lapho into eqakathekileyo ukuthi isikhathi esiningi nxa omunye umuntu ekwenza ukuthi uthukuthele zama ukumtshengisa ukuthi kuyini akutshiloyo kumbe akwenzileyo okwenza ukuthi wena uze ugcine ucaphuka kumbe uthukuthele ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa omunye umuntu ekhuluma kameleli ukuthi ananzelele ukuthi into le oyikhulumileyo lwana omunye umuntu uyithatha kanjani kwezinye isikhathi ngabe sibili engcono uzikhulumele olunye ulutho ungananzeleli ukuthi kulwana omunye umuntu into leyani isimkhubile abasezindlini abathetheneyo imishado eminingi iqini idilika ngenxa yokuthukuthela kwabantu kumbe ngathi ulaka baningi ngobaba abacina betshaya omama ufumana umama ekuseni ilihlo selibomvu esesehluleka lokuya emsebenzini ngenxa yokuthi bengazange bakwanise ukuthi baphendulane kakuhle belo baba kumbe omunye wabengathibanga kumbe ubaba la eseyahamba egcine sethwelwe ngamanzi atshisayo ngoba umama ulaka egcine umama sesiba lolaka ayehluleka ukuthi azibambe okunye njalo okusilethela udubo oluletha ukuthukuthela indlela esikhulisa ngayo abantwana abantwana bakwanisa ukuthi enze olunye ulutho olungakwenza ukuthi uzonde kakubi umtshayi uzomlimaza kodwa khonokuyana kuncedi ngenxa yokuthi nxa umtshayile waze wamlimaza nxa kodwa ungazange umchasisele ukuthi kuyini okukwenze waze wathukuthela wena njengomzali umntwana lwana uyabongamncedanga khonaphana sakhuluma ngabantwana abanye abantu okuqakathekileyo ngamatishala amatishala la kumele ananzelele ukuthi nxa ufundisa abantwana ulaka kumbe ukuthukuthela kwakho ungabi yikho okubusayo ngamalanga langamalanga abantwana bathona bethayiwe sonke isikhathi ngakho ukhuthaza abalaleli bethu ukuthi ye ukuzonda ungazonda ngoba kwadalwa unkulunkulu ibhayibhili ithi la unkulunkulu uba lolaka kodwa siyamfumana besiba lolaka kodwa siba lothando njalo ngakho into edingakalayo phakathi kwethu
akuyiqibe mfundisi
siyathandaza namhlanje ukuthi laba abaphukuthelayo sithole indlela yokuxolelana baba siyathandaza igama likajesu abakade bexabene kumbe bethukuthela ngezinto ezehlukeneyo thoba izinhliziyo ulethe ukuthi uhliziyo zibe lothando lokuxolelana egama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu lami ngikhangalela ukuthi sihlangane labalaleli eviki lezayo
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenispa siyabonga mfundisi impumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Nishrat 0 Capes United 2 Herentals 0 Shabani Mine 1 Mutare City 1 Chapungu 0 FC Platinum 2 Capes United Kepekepe Bora inqobe iHerentals nge 2-0 Sesifike komlindo uyacina sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
asesukile amalunga ayitalele parliament awe emeli awe melika abe seZimbabwe landa ukuyakhangela umumo wezombusazwe kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontunga milinkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.